lapha sizama ukulandela nje izicelo zonke ezabekwa phansi ngabamthetho ukuthi nxa udaba lingahamba emakhothini lapha eZimbabwe lehluleke lingalohanjisa njalo emakhothini aphezulu afana nale-High Court naku-Supreme Court kwehlulekileyo selithatha indaba yenu liyihambisa kwamanye amakhothi njengaye ekhangela indaba zalapha e-Afrika. So thina kathesi sibhizi nje ngokulungisa amaphepha okuthi indaba lesi yeyihambisa khona ngayo ukuthi uhulumende lo okhokhelwa ngumnankagwa naye azimisile njalo asitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngomuntu lo, ngoba sinxa sikhumbula ngolapha uMthetha Mara ethunjwa umnankagwa wayengu-vice president wakhuluma njalo ngakuphalamenti ukuthi uhulumende uzayenza konke akukwanisayo ukuthi bamdinge bamthole. So sesifuna nje ukumkhumbuza nje ikomiti yakhe leyo ayenzayo ukuthi kathesi nguwe osengo-president. So kulokuthi kulekhu hambisela abantu isithi open for business, akuqale esitshengise nje ukuthembeka kwakho ngokusitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyiThaiza Mara, njalo nxa esaphila ungaphi, nxa ukuthi sewafa amathambo akhe lesidumbu sakhe sikuphi.
Libona ngazani lizaphumelela yini kulokho?
Ukuya kukhothi siyophumelela nje, but into esingayaziyo ukuthi ipressure yakhona le izaliyanelisa yini ukuthi uhulumende ukhulukhelwa ngumnankagwa athole esiphendula. Kodwa nje njengabantu abathaya amacebo wonke asipheleli khonapho, le ingehluleka siyabe sesidlulisela futhi njalo indaba le phambili sikhangela isicebo esiyabe sisiphiwe yi-regional court yele.
Okulenze ukuthi liyenze khonokho kuyini?
Izixwayiso esizitholayo kwabanye abantu abathiyeneyo abahlanganisela ibandla elincane elama-Yomdazela kena kuya kulapha kwaleZimbabwe umnyaka ophelileyo singakabi nyamba ngesikhathi sama-election, baxwayisa nje ukuthi kumele lilandele indlela zonke ezisemthethweni ezokuthi lithole impendulo ukuthi kuyini okwenzakalayo. So iphiwa nje lesi sicele sasesibona lathi ukuthi kufanele ukuthi silandele ilelo cebo sibone ukuthi kuyini okuzaphuma kulo ndawo.